ngibona ngani okunye okwenza ukuthi sibe lapha esikhona kathesi ngendaba yokhetho lolu ukuthi kulokuxabana okukhulu kakhulu mayelana ngalolu khetho, bekusiba lama disruptions nje phose indawo yonke and i-logistics kumbe sithi ukuhlela ukuthi zonke izinto lezi zisebenze ngemfanelo ayiqinisweni kube ngomsebenzi and I think kuzamela silinde sibone ukuthi kuyozala nkomona.
Abanye bathi kukhanya umnumzana Peter Obi nguye ozanqoba kukhetho, wena ukubona njani lokho?
Nxa sithi yakhangela Chris ama results asekhulunyiwe kathesi singathi kule trend evelayo, trend evelayo ukuthi kuma Northern Nigerian states kube ngutshiki lobhanqa phakathi kwe-APC le-PDP ezizona ebezivele zingamaphatha khona. Ekamnumzana i-OP yenze kuhle kakhulu ikakhulu ku-southern part of i-Nigeria lase-central, kodwa ukhethwa ngithi kuya ngamanani kumbe ngamavoti. Nxa ngibona mina ngibona ngani kuzaba yilokhu ngesikhiwo ukuthi kuthiwa yi-three-way split. Likhumbule phela ukuthi umthetho ukuthi wena i-candidate ezaba ngumongameli number one kuzafanele inqobe amanye ama-candidates. Phezu kwalokho kufanele izuze at least 25% yamavoti in 2/3 of ama-states amanye. So nxa uthi yananzelela mbonani kuzaba nzima ukuthi kube lo muntu oyedwa ozahamba phambili. Kungenzeka ukuthi kugcine kusiba le-runoff, kodwa nxa kungathiwa mina ngitsho ukuthi ngibona ngani ngibani ongawina, ngibona ngani hayi uThinubu nguye ozahamba phambili elandelwa mhlawumbe ngu-Atiku kube sokubuya yena u-Obi. Ngibona ngani kulolu khetho mhlawumbe amavoti angawatholanga ikakhulu ku-Northern Nigeria iwazambuyisele emuva kakhulu.
Siyabona ukubana kule mbiko yokuthi kube kulokuqilibezela, wena ubona ngani imbiko le ingaba ileqiniso na?
Ya Chris, mina bengise-Nigeria iviki before ukhetho and ngixoxa nje lezizalwane zakhona ngale lokho esikubonayo okugcina kuvela kubo internet kubo WhatsApp maybe ngokulutshwana kwakhona okwenzakalayo ukuqilibezela ukuba khona ekhethweni le-Nigeria. Abanikazi bendawo bona hayi bayatsho sibili ukuthi lokho esikubonayo kuliqiniso, but kungaphansi kukulutshwana kulalokho okwenzakalayo kwezinye indawo. So nxa ngisizwa kukhanya ngani ukhetho e-Nigeria vele lihlala lule nkinga ithi nguqhathanisele. Ubuthola ukuthi nxa ku-announce ama results kwama-states amanye uzwe kuthiwa kule 30,000 or 40,000 ama-votes angavunyelwanga ukuthi abalwe because there was overvoting. In other words, ubusiba le polling station mhlawumbe bekumele ibe lama-voters angu-700 but uthole kulama-votes cast afika 3,000. So kuyabe kukutshengisela ukuthi kukhona okungekho right. So ama-results wona ase-announciwe aveza atshengisa njalo ukuthi hayi ukuqilibezela kube khona enjalo bekumemetheka indawo zonke and kukuningi.